Ayikho umuntu azothi wanceda kakhulu ngoba sikethathola ithuba lokuthi sikhulukhokusane le-ministry sizathola i-parental portfolio on education sikeyasaxoxisana layo. Vele siye sangenangena endaweni eziningi sikhulumisana lapo. And I think the best thing ukuthi i-parental education portfolio ekhona kathesi isamukele sasebenzelana layo kube kuhle nosisahamba sayenza i-presentation i-parliament committee e-parliament. So lakhona it was the first time ukuthi iyozihambe igcwele i-parliament ixoxisana ngama-policies. Sesiyahlule sijalwa ukuthi siphendule emnyango sekule-riot sesibhilitha sesisebenzela. So I think it's a good move and I think the campaign leads a career kama ngayo ngoba ukuthi free awusukuthi sokulungile konke. Sifuna ukukhangela uhlonzi lwangkhona lokuthi abantwana abasaminyane esikolo bafundela ngapha abantwana all these things. Thina silama benchmarks asifuna ukuthiwa imfundo yamahara ibe ngabi le hlonzi. Sizasebenzisa lokhu ama-benchmarks avele khona isa-international standards, i-4 A's, i-availability, accessibility, accessibility and availability. I-free education kumele ihambelane nebhajethi yangkhona.
Ye, ungachazisela i-4 A's leyo, leyo sithi ngabe kuba njani?
Ya, nxa sikhuluma nge-4 A's ezikhuluma nge-availability ukuthi sona isikolo sikhona na, ama-bench, ama-desk, ingwalo zokubala, ishintshwane lebhuku lakhe na, utisha, qualified teachers bakhona esikolo, khangela amanzi okunatha akhona esikolo na, izambuzi, nxa sikhuluma nge-accessibility, i-accessibility ukufinyeleleka, sikhuluma ngomango wokuthi abantwana bahamba umango ongakanani. Kakhulu emakhaya siyakhangela kakhulu kazi ukuthona imfula abayikhothayo ilamabrijini kayifaki abantwana engozini abantwana kabavayelwa lizulu khona abantwana abakhrosa umgwaqo omkhulu yini ngizanika isibonelo njengalapha ilobuthi endlala kulo kulengihlaleni magogo mina kule ntama se-primary school emagogo primary school but singananzela kule lobuthi elilakhe liyokuthiwa yokuflight iphela ndaba west ngale kwephumula road umgwaqo lwani umkhulu kakhulu kazi okukhona kathi singama-speed humps kodwa nxa sithi accessibility khangela ukuthola kulama-speed humps kulama-zebra crossing lines njalo lapho kukhrosela khona abantwana besikolo kumele kulamabhakani lamatshengisa abantwana besikolo kuphinde kube lepholisa ezancedisa umntwana ukhokha umgwaqo i-accessibility leyo sele sikhuluma nge-economic accessibility. Economic accessibility bona uhulumeni sebukhabile nxa ukuthi be-free so lapho siyajabula ngoba sibe-free wonke umntwana sangithola u-accessibility futhi ukufinyeleleka ule non-discrimination akubandlulula umntwana wonke umntwana nxa uyi-free akube-free umntwana ongakabhethi kayangena esikolo ngoba it's a requirement ukuthi umntwana abalebhethi angena esikolo ngoba sebesinanzela ukuthi izikolo ezinye zesishiya abantwana ngaphandle ngithi abalabhethi abanamali sekukhuluma i-accessibility ukwamukeleka imfundo yini ephiwa abantwana iyamukeleka na uhlupho ade sihlangana lawa kakhulu athi sihlangana ukuthola abantwana bafunda beminyene emaklasini i-child teacher ratio i-research eyenzwa kanayathi ukuthola umntwana ofundiswa ngolimi kamamakhe from ECD to grade 5 uyaphumelela uyabamba masimfundo i-accessibility manje sikhuluma ngithona imfundo yona kumele iguquke ithathe isimo salapho esaluso sikhathi kathi sikhuluma nge-technology so kunjalo njalo kesikhangela ngakhona i-4A
lina livele likhankasela lokho lalisithi imali angayithatha ngaphi
imali kumele ibe khona ngoba singakhangela imali ezimbabwe ikhona kodwa kayisetshenziswa ngendlela efanele ungakhangela ilokuzeni i-4A ngazi khuluma ngaso internet ku-ICS that is economic and social cultural rights eyayisayina izimbabwe ngo-1991 ukusayina kwayo ngo-1991 ngawumele ngo-1993 ibisiza le-national plan ukuthi izayenza njani imfundo yetholi ifinyelele mahhara kuhambe ngo-general common stream u-paragraph 13 we-ICS iyasivumela ukuthi ama-member states ancedise ezilo kule plan so kuqala okumele khona kumele kube le plan ezayenza ukuthi ingqongobani ofuna ukuncedisa ancedise kwathi okay izimbabwe zincedisa ngalesa ngoba kuyizenezo ukuthi amazwe athi azancedisa kodwa after basibeyekile uncedo siphinde sibuyelile emuva sithekhele emuva kube le progression we want progressive realization so i-national plan on progressive realization of free education not at primary level ngoba izimbabwe ngo-2007 yasayina ukuthona i-standard is 9 years of free schooling but now sesikhuluma nge-secondary if you talk about basic education landele econstitution ezimbabwe 1625 i-basic education that's how many of primary and secondary education sayibasic so form ECD to form 4 is basic education so kumele kube le plan lokuhlela it's not just okuvuka lisasa livukeli announcing we need to have a plan for that.